Esikubonileyo njalo okuphosiswe ngumthuli njengominista kazange ekhulume lutho ngezimali ezizasetshenziswa iZimbabwe Election Commission ngenxa yokuthi vele siyakwazi abantu bezanu bayesaba ukwenza ama-election, bayesaba ukwenza ama-by-election, bayanqaba ukuthi abantu bakhampeni bona bekhampeni ebusuku. Yikubona amanye ama-political parties afelwa izihlobo ngoba abananzi i-COVID regulations ukuthi abantu bengahlangani kani bebaningi. Yikho-ke khonapho sizwa i-ZEC sithi yona ilamali yokwenza lokhu lalokhu, kazange ekubambe ejulise ukuthi njengoba sizaba la ma-election ngo-2023 uza kuhambisa njani. Ngabantu belokhu behlezi besethi kukubatha kwenzela ukuthi baphonge ujuma abantu. Yikho-ke umacatshelana akafuneki. Imali izanu sidinga izimali, yona vele i-government sifuna ukusebenzisa abanye abantu ukuthi bathathele izimali bebasponsa ngoba vele besaba. Yikho-ke mahlabezulu konke lokhu vele kazange kuphume kuhle kithi, sibona ngani ngamadlwane nje, siyabonga.
Kodwa sesikhangela phambili, ungathi impilo izaba njani ebantwini abaningi? Sesikhangela okwenzakala ezikolo, ezibhedlela, lakuzo zonke ingatsha zikahulumeni.
Ngenxa yokuthi uminista uMthuli Ncube ukhuluma ngokuthi ilizwe lizaba le mali ezakhwela i-growth ngesikhiwa, hhayi bakhangela bona abamabhizinisi ama-multimillionaire lama-multinational companies, hhayi umuntu oselupani osamadlambuzi osejotsholo osemaripati oserushinga. Abakhangeli ngobuyanga obukhona, bakhangela ngamafektari lemigodi laba abahuquluza khona imali bazenzela omathanda. Thina be-MDC sikhangela kakhulu abantu abampofu njengoba siyi-pro-poor Social Democrat Party. Bangaki abantu abangasebenziyo, azange sizwe ukuthi uzaqeda njani ubuyanga lokulungisa imisebenzi emitsha ukuthi ama-graduates labantwana abakhulayo bazuze imisebenzi. Asizwanga ukuthi uzaqeda njani ubuyanga obusemareserva, abantu abala ngitsho le mali yokugayisa. Sekuma begayisa umumbu batshintshana bagayisa ngomumbu, imali yokuthiwa imali vele ayikho njengoba abantu bonke sebefuna i-United States dollar. Asizwanga ngisho ukuthi imali yeZimbabwe izaba lohlonzi nini, njalo lokhe ecatshile ukuthi sizalokhe siqhubeka sisebenzisa i-United States dollar kuze kube nini. Abantu abampofu baza kwenziwani? Kazange sitshele kakhulu ngemisebenzi kahulumende ukuthi ama-civil servant, lamasosha, lamapholisa, lama-CIO, lama-teacher bazaholani mali bani njengoba behola umlaza? Kazange chasise kakhulu ngabatwana abangala bazali ukuthi bazalathwa njani ezibhedlela, bazafunda njani? Nokuthi inkomo njengoba zisifa kakhulu ngapha emandebeleni, zingancediswa inotho yabo ibe khona ngoba siphila ngenkomo. Kazange ikhulume kakhulu nge-devolution leyo abathi i-devolution fund, hayi i-decentralization, akula devolution. Asila ama-provincial councils bamba i-devolution, abalemali yibo abalamabhenki, yibo abalama-mine, yibo abalezikolo. Yikho konke lokhu sibona ngani abakaqalisi. Thina sifuna abantu balekele ubuyanga, babe lesikolo esilomkantsho, babe lesibhedlela ezilemithi, babe lamasimu okuthiwa ngama-title deeds kwenzela ukuthi umuntu develop awo, hhatshi ukulokhu okuthiwa ulisi. Le lisi leyo vele namhla bayakusunduza, bayaphonga ukusunduza. Mahlabezulu, asivuse nini kukhankase kakhulu.